Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlazi ku 21 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ipolisa leMelika u Derek Chauvin owabulala unsundu u George Floyd uselindele ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu ekubulaweni kuka George Floyd.
Abantu abaningi uzulu jikelele wezizwe America into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd yayimbi kakhulu, itshengisa izondo ayelayo ngaphakathi.
So kuqhamuke ingqabano kubandla le-MDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesekelo sombuso welizwe esizapha umnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo.
Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iconstitution le iyenzwe ngo-2013 kusetshenzwe kanzima.
Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe ithi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 eseziphendukile elizweni ngemva kokulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Okunye sizakubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ipolisa leMelika u Derek Chauvin wabulala unsundu u George Floyd uselinde ukugwetshwa ngoba etholakale elamacala amathathu. Le impumela yedale lejuri elabantu abalithumi lambili bonke abavumelene lesi sigwebo. Isigwebo lesi sethulwe izolo sitshengisa ukuba uChauvin engagwetshwa okweminyaka edlula amathumi amahlanu. UChauvin wetheswa icala lokuklinya uFloyd ngedolo waze wafa. Kodwa uChauvin wala elokhu embandezele ngedolo entanyeni ngesikhathi yena sebhubhile. Umongameli Joe Biden uthe yena lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bayemukela impumela yomthethwandaba. Ngesizwe amazwi kaBiden.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here.
Akula ophezulu komthetho. Isinqumo salamhlanje sikufake sobala khona lokho ukuthi akumelanga umuntu ethi uya esitolo ukuyathenga ukuthi aziphilise azithole impilo yakhe sokuyiyo engasekhoyo yoneyo afuna ukuthi aziphilise.
Will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving a car, or playing in the park, or just sleeping at home.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden. Imuli yako George Floyd layo ithe yemukela ngenjabulo isigwebo esethulwe kudaba lokubulawa komunye wabo. Isizwe amazwi esikhulumeli semuli yabo.
Ake ngithola imlayezo evela kundawo zomhlaba ezitshiyeneyo. Bonke bakhuluma okufanayo bathi nxa singakhululekanga thina abensundu asisoze senelise ukuphefumula.
We are able to breathe again.
Lawo ngamazwi esikhulumeli semuli yako George Floyd owabulawa lipolisa nyakenye kweleMelika. Bekugcwele inkulungwane zabantu ezidaladeni zilinde ukutshengisela nxa uChauvin engatholakalanga elecala. Umongameli Joe Biden nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bathe bayemukela isinqumo esithethweyo. Kuthe kusethulwa impumela yomthethwandaba abantu kade sebe gcwele ezitaladeni bajabula sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo obelandela lelicala emthethwandaba
ngoba lokhu kuyakhombisa ukuthi abantu abaningi uZulu jikelele welizwe leAmerica into eyenziwa uChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd iyayimbi kakhulu itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi and uzwile uprosecutor kuma closing arguments akhe izolo esithi sizwile kuthiwa uGeorge Floyd inhliziyo yakhe ibinkulu okuyikho ngabe mhlawumbe kwa-contributor ekufeni kwakhe uthe yena uprosecutor inhliziyo kaChauvin esesikubonile ukuthi inhliziyo kaChauvin ibincane kakhulu ene ma ukuhlazulula ukukhangelisisa kahle lokhu into ayishileyo leyo into ebalulekileyo kakhulu ngoba ngempela uChauvin indlela abulala ngayo uGeorge Floyd kazange atshengise ukuthi ngumuntu olenhliziyo. So kusho ukuthi abantu abaningi bayajabula umhlaba wonke jikelele abantu abamnyama sebelethemba ukuthi mhlawumbe sesizobona umtshintsho lwamampela and sesizo-encourage abantu futhi njalo ukuthi bangarelaxi bakwazi ukuthi ukhetho luyabuya futhi and ukhetho uma lubuya kumele bavote kahle ngoba indlela esivota ngayo esikhetha ngayo ama-leaders yiyo indlela edetermine ukuthi sizobuswa kanjani njalo futhi lo mthetho uzobanjwa ngendlela eyiyona na.
Yona indlela esetshenzisiweyo ukuthi kuze kuphume lesinqumo sonesi esabantu labo abalitshumi lambili okuthiwa yijuri ubona kuyindlela eqotho na ukuthetha amacala.
Indlela esetshenziswa yi-America ukuthonisa amacala yokusebenzisa ijury, I think indlela efe kakhulu ngoba inikeza abanye abantu, ayinikezi ujudge ipower eyi-1 ukuthi ayenze i-decision. I-decision inikezwa abantu, ordinary people nje. Abantu, that's why ubona i-constitution ye-America iqinile ngoba i-constitution ye-America ithi we the people. So abantu yibo abadecidayo, akudecide ujudge noma u-prosecutor, kudecide abantu ukuthi umuntu lo uwenze icala and icala lakhona lifuna sigwebo bani. So laba bantu abayi-12 bahlale lapha badeliberate after sebezwe i-evidence yonke ebuya from both sides ku-defense laku-prosecution caza ukuthi bayikhangelisisa bavumelana ukuthi hhayi ngempela i-prosecution indaba yayo ibekile kahle yasitshengisa lobufakazi bokuthi umuntu lo le nto wayenza ngempela umuntu lo wambulala lo muntu njalo kumele agwetshwe. Sibonile wonke ama-charges ade bewafakile amathathu wonke bamthole e-guilty uChauvin. E-Africa angazi mfowethu kusazothatha isikhathi ukuthi abantu ba-accept ukuthi umbuso ngumbuso ngabantu akuso umbuso ngokuthi wena abantu mabe sebekuvotele waba yinkokheli and then wena ususenza ama-decision wedwa and isikhathini esiningi ama-decision akhona ahambi kahle empilweni zabantu njengalokhu esikubona eZimbabwe i-judiciary sibonile khona manje not recent kuvotwa lapho ephala ukuthi sokuthiwa upresident uMnangagwa sokumele abe lamandla angaphikiswayo okukhetha amajaji. Konke lokhu yizinto ezibulala idemokrasi and yizinto ezibisela amazwe e-Africa especially lakithi eZimbabwe emuva.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 esicingweni esedolobheni leVirginia. Ngabano kubandla le-MDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe kusiqa esizapha uMongameli Mnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Amalunga ebandla le-MDCT phose wonke axhase elezanu PF kwaba lamalunga alikhulu lamachumi ayithoba munwe munye 190 abavote ukuthi isisekelo sombuso welizwe siguqulwe. Kodwa umsekeli kamongameli webandla le MTCT unkosazana Thokozani Khuphe kunye labe bandla le MDC Alliance babe ngamachumi amabili lambili kuphela 22. Okutsho ukuthi amalunga ebandla le MDC Alliance angavotanga ayedlula amachumi amahlanu 50. Omunye ovote lomakhuphe engwe MDCT ngunkosazana Nomvula Mguni. Sixoxe lesikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni.
Ngiyabonga msakazi ithuba ngibingelele labalaleli emakhaya. Kuliqiniso ngempela ukuthi uGqirha umama uKhuphe uvote no. Isizathu esibangele lokho ukuthi uzokhumbula ukuthi iconstitution le iyenzwe ngo-2013 kusetshenzwe kanzima ukuthi size sifike lapho esikhona. Abantu beZimbabwe ngobuningi babo bavota bethi le constitution bayayivuma. Manje asikwazi-ke ukuthi le minyaka eyi-10 ingakagcwali nje nanku sesisithi ayitshintshwe, itshintshwa ngendlela etshintshwa ngakhona. Kube sikhuluma kanje sithi iyatshintshwa manje, sesifuna ukuthi kube le 50% yabomama ephalamende, ngabe siyezwa. Hayi lokho esikubiza ngesilungu sithi piecemeal, ithi baya-extenda i-women's quota in parliament, kodwa okuningi nje abakwenzayo kurongo, kurongo, kurongo. So hayi umama uKhuphe wasethi hayi akakwazi-ke ukuvota athi yena kulungile lokho, abantu beZimbabwe bangambona kanjani. Uzakulwisa namanje, akasokaqali kayisopposition entsha le, position endala leyo ngalandela kahle kuPoland. Sasiyilwisa le nto labo baba uprofesa Maduku, sisithi hayi ayisonto esiyijahileyo, ayisonto ehamba phambili le. Into edingekayo ngabe sikhuluma ukuze sifaka 50% bomama, ngabe kuyazwakala? Ngabe sithi sesifaka umthetho ngempela oyenza i-devolution ebonakalayo, i-devolution yangempela, ngabe siyavuma? But besingajahanga into leyo kuthiwa sokudrotshwa u-running mate. Ngoba sibona ukuthi into eyiyo abazama ukuthi bathi bayinyange ngokukhupha u-running mate yini, ayikho nje. Into ze-internal politics zezano okungamelanga ukuthi ilizwe lingeniswe kuzo.
Manje ukuvota abanye bevota uno, abanye bevota uyes, akutshengisi na ukuthi akula kubambana ebandleni?
Hayi, angazi msakazi, njalo angizimiselanga ukuthi ngikhulume ngakho lokho. Mina umuntu engingaye la ngudokotela uKhuphe. Ngakubuza ngodokotela uKhuphe, ngizokuphendula yonke imibuzo. Okokuthi abanye bathini kwathini, hayi ungixolele okwamanje msakazi, ngizoma kudokotela uKhuphe nje kuphela.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ngemva kokuvota edalele ephalamende kuphume imbiko kumaphephandaba lenkundleni zebulenjini, iningi lisola ibandla le-MDCT ngokuthi amalunga alo yiwo axhase awezanu-PF, okuyiwo amaningi kuleli dale, ukuthi umthetho lo uphumelele. Abebandla le-MDC Alliance bathi ezinye zezizathu ezibangele ukuthi besolele umthetho ukuthi umongameli usengazikhethela abehluli bemthethwandaba abangezelele ukuthi bangasebenza okweminyaka emingaki, kanye lafuna ukuthi ancintiselayo kukhetho abathi yikwephula intando kaZulu. Kodwa ilunga le-MDCT edalele ephalamende unkosazana Lindiwe Maphosa, yena uvote lamalunga ezanu-PF, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi uvotele lumthetho ngemva kokuhluza lokunanzelela ukuthi uthuthukisa abesifazane lamantombazane asakhulayo, okuyikho akubona kuqakathekile, kukanti okusolwa ngabanye akumqoka kangako ebantwini abaningi.
Mina ngifuna ukuphuma ngigceke kungawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami ele-MDCT, ngoba ungathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapha besitshela ukuthi khona siyevota njani. So omunye lomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le constitutional amendment, okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibilokhu engaphumi ibe mgceke even emaphathini emabandleni ukuthi izabanjwa njani, but ku-constitutional amendment le akutheni yena le ebuyayo ingabantu abasha sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana abahlanu bengabe babe ngabafana so into ebasileyo and yimi se an achievement njengomuntu osuka kuyusa ukuthi ngiyakwazi ukunzima njani ukuthi abantu abasha bengene ku politics enye into engenze ngavota indaba ye women quota extension ye proportional representation ayiyeke ngithi thandekile mina ngangena nge proportional representation bese siya kuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazavuke engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela indaba yama provincial councils ayiwa yenza ukuthi lo devolution ibuye ibambike njengalokho siloku sikhalela yebo ayibuyi igcwele njengalokho kade sikufisa mina thandekile ngomunye wakhethwayo ngo 2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala angizange ngikwanise ukwenza enye into so ngase uphiwa ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalisa ukusebenza injalo ilezi zinto eziningi esafuna ukulungiswa but ibe khona mina ngibona ngani uyangithalisa
abanye njalo bathi abangakuthandi ngomthetho lowo ludaba lomsekeli kamongameli lolwabahluli lona ubonele uluncane yini luqathaniswa lala amanye sowaqambile
indaba yabalandeli bakapresident lesithi ngama-running mates ingeke isolwe kithi namuhla thandekile okwayenza imiso ibe ku-hold ku-parliament ingangeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo kabazange bevumelane indaba ye-succession athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto ehluphayo emaphathini wonke and okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yokuthi abanye labanye babele interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama uMakhulu hayi-ke judges mina ngokwami angizange ngiyikhangele ngoba omunye lomunye ule field yakhe ethandekile mina njengomuntu i-field yami advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini lokho okunye kungaze kubuye kuthina hhayi sokungokwabanye ongokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncinjezela njani uma-judges nxa etheni lani lani mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele njalo lokho engavele ngatho ngazifaka kikho ukuthi ngiza kumela and ngifuna ukuthi kuphumelele
uthini ngalokhu esesikubona abantu be-city MDCT isisebenza lebandla lezanu PF nanko phela isivume umthetho lo ungathini kwabatsho njalo
lokho yiyo sithi yipropaganda nxa kusenzakala amaprocess la athandekile kuningi okwenzakalayo bonaba bathi bona bavote bengale nxa ehansadi ingaphumi iphume la mabizo njengokade sivota phambi kwamabizo kungamangalisa ihafu yabantu ama-members of parliament e-MDCT awavotanga u-yes bavote uno ngoba labo ngendlela yabo kulolokhu kade bekukhulumile njalo ngiyabazi abasuka kwelinye ibandla lele seliba ngumsindo abangafuna futhi labo ishumi abavote u-yes ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha hayi
lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa ilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu besiyahlala kwamanye amazwe e-International Organization for Migration ithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ebezisebenza kwamanye amazwe eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kumbiko ewethule izolo inhlanganiso le ithi ukudingisisa ekwenzile kuveze ukuthi abanye abantu laba bebengasela ndawo zokuhlala kanti abanye besebesifa ngendlala. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi kumele abantu laba baphathiswe ngenhlelo zokuziphilisa. Nxa kungenziwa ngalokhu ithi abanye bengagcina sebephatheka kundlela zokuziphilisa ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ongenhlanganiso yebhejulikazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso abantu eZimbabwe impilo yabo inzima kakhulu, ungakhangela abantu odabephila ngaphandle kwamazwe abasoze kube lula ukuthi uma njengokulahlekelwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19 bengafika eZimbabwe iningi kuzaba nzima ukuthi bephile, abagulayo bazadlula emhlabeni ngoba ukuthi bethole ukudla okwaneleyo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi basemaphilisini, siyakwazi abantu abaningi babe benatha amaphilisi abochukela ezifana nayo emazweni abakubo, ukudla kuchiphile, imedication ichiphile lapha eZimbabwe kunzima. Okunye siza kubona kusenzakala kakhulu lokuzaqansa ubusela izigebenga zizanda ngoba abangamafana ababekwade kuzisebenzela le, uma sebefike lapha sebengasela msebenzi bevuka bekhangelene labomama, kuzaqansa udlakele egomeni, imizi izachitheka. Okunye okuzenzakala ngibona ngazathi uzathola abangama ntombazana sebedayisa imizimba, so mbona ngazathi lokhu kufaka abantu beZimbabwe ngokufa komnotho welizwe ebunzimeni kakhulu. Okungenziwa kunzima kakhulu ngoba labakhona beZimbabwe bebephila ngabantu abangaphandle kwamazwe. Asila hulumende esingathi sikhangelele ukuthi engenza anything engaguqula impilo yabantu isiya ebuhleni.
Uyantsho Fuzwayo ukuthi umnotho ubhidlikile. Nxa sikhangela ukuthi sokuleminyaka engamachumi amane lanye 41 ilizwe lithole uzibuse, ungawufaka kuliphi izinga umnotho manje?
Asisela mnotho ngoba awusekho controlled, wonke umuntu usezingela nje, sesinjengezinja leziyanotwa azilamnika just scavenging. Izolo abelunga abancindezeli babebusa ilizwe ngendlela engayisiyo kodwa umnotho bawuthiya usezandleni eziyizo. Khathesi silama individuals anothileyo kakhulu kodwa isimo selizwe sibuhlungu, abantu bagcwele indawana zonke badinga indlela abangaphila ngayo. Akusela mnotha, akula migwaqo, amagetsi kawakho, njalo iminyaka emibili ezayo kakwethusi ukuthi ubone silama multimillionaires angama-individuals kodwa sile lizwe imigwaqo bethenga izimoto ezinkulu lezincuncuncu ezinhle ezidulayo kodwa zihambe eganyeni ngoba imigwaqo yethu siliganga ifile emningi. Uyaphosa ukuthi izikhotha kodwa abantu ama-individuals asenothi ukudlula uhulumeni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu njalo ngowenhlanganiso yebhethu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi mtambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 wesigaba seMatabeleland South. Kumanani ayethulwe izolo kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 288,229 ngemva kokuhlatshwa kwabazinkulungwane eziyisikhombisa 7,661 endaweni ezithiyenweyo zelizwe jikelele.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isikhundla esitsha owayengumphathintambo kamsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi umnumzana David Marabira lowayengusibalukhulu wehofisi kaMohadi umnumzana Paul Damasane. Omunye ophiwe isikhundla esitsha ngumnumzana Amos Marawa. Iphephandaba lobulembu be-internet le-Newshawk lithi eleZimbabwe lathumela ngudlu amasotsha ukuthi ayekulwa labahlamuki be-Mozambique. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
salibona nini onke ku studio 7 ngiyathokoza kakhulu alba ngiyezwela mina nje liphuma la yami hayi ngiyathokoza sibili into elikhuluma esibili lo msakazi osinika nje iqiniso into nje ngiyezwa sibili onke ukukhulumayo kodwa ke mina lami indlo yami uhlupho engani ngiyalubona lapha esilozwe uyaze silozwe lapha ke uyazi ke kuno mfana la uyazi umfana kantshontshi uyabulala uyantshontsha ngapha idilize uyazi esikolo ababathi sibachiya izimpahla zabo esikolo ntshontsha lezo mpahla uyazi ke bembamba amanebhawuti bemfaka insimbi bembanikeza amapholisa kodwa ngemva kwe ilanga lisiyatshona uyabe sekhona ezitolo so lokhu kuyazi kuyinkinga uyazi ngiswenti kadike kuhamba njani kadesi futhi ebesentshontshile futhi ezitolo khona ibhizinisi ento ezilozweke bambopha amanye amanebhawuti ayi-2 bahamba layo kodwa ngibona sekhona so ukuthi angazi ukuthi umthetho lo usungumthetho bani osikhona eZimbabwe umuntu etshontsha kangaka abanye ababalisi beze babuya esikolo sebezocukula impahla zabo besiyagcinisemsini ngenxa yokuntshontshwa uyazi ke lokhu kunje uyazikuya ngidanisa kakhulu ukuthi amapholisa asekhonsa ukubamba umuntu bahambelayo entshontshile bephinde bengikhulula the same day yesaba
Hey, sanibonani bantu bakithi sanibonani siyabingelela umsakazi nestudio 7 sibingelele nabasakazi bethu igama ngishukela ngizala lapha enkaya nginesimanga engizibuza khona ukuthi lo muthi womjovo wecorona ufikele Harare kodwa ke sekuthiwa kuyoqala kujova abantu bobulawayo kanti eHarare akunabantu yini okungaqalwa ngabo ukuze kuqalwe ngabantu bobulawayo ngoba lo muthi ungathembakali nje wayo uqala bobulawayo mabebona ukuthi abawuthembi ngoba besho ukuthi hayi lo muthi wefuzi i-government ifundise abantu kabanzi ngawo okwamanje kodwa sekuthiwa kuyajova abantu bobulawayo akuqalwa ngani khona eHarare ngoba nakhona kunabantu hayi le nto iyadida kakhulu kanti thina ngapha kobulawa sobantu yini kutestelwa kithi ukuthi kubonakala ukuthi kuyabulala noma kubulale kube kuya ngami ukuba abantu bakithi abayivumi yonke leyo nto vele bazihlalele nje bengayini nokuthi bayojova nokujova abaqale khona lokufikele khona umuthi hawu
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapholisa anganabhizi abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapholisa lo umsebenzi wamapholisa lo ukuthi ngana mapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazizelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembusazi ngane sokungamasotsha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafoti lina bese sihloneni please ngicela nikele izinto zamakhwapha mani hey ngizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho okuyintokweni olikwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho ayikho into engapheliyo inkungu ayizikhala kakhulu isizadabuka
Nawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sithanda kulazisa balaleli ukuthi siloduko ngencingo zethu kodwa qhubekani lisithumela imilayezo yenu. Siyabonga. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ipolisa leMelika uDerek Chauvin elabulala umsundu uGeorge Floyd selilinde ukugwetshwa ngoba litholakale lilamacala amathathu. Sokuqhamuka ingxabano kubandla leMDCT kulandela ukungavoteli ukuguqulwa kwesiqa sesisekelo sombuso welizwe esizapha uMnangagwa amandla okukhetha abehluli abafunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho uzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.